uzananze ukuthi nxa kuthi bekhona ngo-October iqiniso leyo ukuthi ibinjalo ngo-October kodwa namhlanje sesikhuluma kanje sesiphadla phakathi kukanovemba zatholi ama-figures analakathi esingangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi esizidinga esithi ngama-basics uzananze ukuthi imali vele isiwile isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma-19 or so kodwa iqiniso ukuthi i-overdatum line ngo-October ibikhona possible ku-18,000 kodwa owususa usizi ukuthi nxa ususiya kuzisebenzi le imali abayitholi sikhuluma kanje kathesi silabantu ezimbabwe khona abahola balutshwana abafika kuleyo mali abaningi vele babhelow 10,000 uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleka engaqedakaliyo ama-allowance angavuka ekhithwe lobanini uthi uyakhangela imali yakhona uyibondla khonapho e-1,000 ayifiki so ngezindlela abantu abaningi ezimbabwe kathesi izisebenzi zezimbabwe ziphila kabuhlungu ziphila kanzima kule stress esikhona kakhulu ebantwini ngenxa yokuthi abantu abasenelisi ukuphila ngenxa yokuthi impilo iqhubeka isiya phambili ngentengo yezinto
sesikhangela izisebenzi-ke njengenhlanganiso ye-ZCPU kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho
okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi abantu abasebenzayo is just slightly below 10% i-90% yabantu abasebenzi abantu bazama ukuthi baziphandele esithi yi-informal trading ukuthi abantu bezama ukuzincedisa apha laphayana kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus siyakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto banga-operati lakathesi abantu baloye bengasebenzi ngendlela yakhona abaningi vele sebesehluleka yokuthi baqalisana namabhizinisi amancane kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi ngubani oza kuthengela kuthi abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi ngubani ozazithenga vele la engela imali yokuhola abantu kathi ezimbabwe imali asebeyifuna kuphela yokuthi hhayi ena le ncane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu abakhe kwenzela ukuthi abe sidla itshwala nxa singela sitshebo ekuseni ngxenye azama ukuthi ayiporiji azama ukuthenga ukuyijhukele okuncanti kuphonge ufaka khona phana yimpilo yabantu and sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abonte ngenzani thina nje ezethithiwo asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi i-inflation iqansi siyaphezulu everest uhulumende kabuyele akazame esibili ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar nxa kusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kuyenani umnyaka yabo-2014 kuyebona kathi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent nxa ukuthi iyatshintsha every month ayitshintshe every month nxa ukuthi uma yohola 520 siguqule nganali rate esetshenziswa athi RBZ so thina nje ezcitu sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga kusiya ngokuthi umuma wakhona uthini